Hayi kubi lokho okwenzakaleyo utshengisela ukuthi khona kulento abazama ukuthi bayifihle and kuningi abazama ukuthi bekufihle kulo muntu obuleweyo eGrandview kubantu batshaywa emakhaya batshaywa abantu ngoba eMashonaland undoda lo omncane sengenile ungenile emakhaya ungenile not only eMashonaland ungenile lemathebeleleni uhambe ePlumtree uyabona ukuthi ukhona so bayasaba abasabi.
UChris Maroleng uxotshiwe eZimbabwe izolo njalo ngokutsho kwakhe uthi kaphiwanga sizathu lokho ukubona njani?
Lokho vele sikubonile ukuthi khona uza kwenzakala ngoba athi ubonile ukuthi babise abantu babo ama-journalist abathethe eSouth Africa abanye bangikhona abangasebenziyo vele kumidiya esibaziyo sizithulele bebezama ukuthi bencedise ibandla leli uthi uthe khona eZimbabwe kulungile but akulunganga. So Chris was just chased away from Zimbabwe because they don't want ukuthi bebone ukuthi kwenzakalayo. Khathesi ngikhuluma nginje ngasePindura kunokuthula but mbona abantu bexokozela.
Ngokwenzakalayo uhulumende weZimbabwe uthi unguhulumende omutsha i-New Republic njalo uthi hayi usetshintshile izenzo usebusa kuhle ngokwenzakalayo lokhu singathi yebo lo nguhulumende ohamba ngonyawo oluqondileyo yini?
Hayi uhamba nge-wrong foot nxa wadlala ibhora yabukwazi ukuthi umuntu utshayela ibhora phezu kwegedli hayi engikubona ngiphansi lapha ashiko lokho amadoda lawa athinga asaba kakhulu yakufuqa yikho nje bengavumeli ukuthi ama-journalist angene eZimbabwe ngoba babona ukuthi akusebenzeki lapha i-free and fair elections because nakathesi sengingenile ePindura amapholisa akusegcwele esitudini abakile agcwele ahlezi phansi lapha ngiyabona